uZulu jikelele nguye okumele asukume abone ukuthi uyavikela amavoti akhe. Sikunanzelele sakubona kusenzakala ke emazweni e-Afrika ngama-Arabhu kubo-Egypt kubo-Tunisia kubo-Libya khona ngale lapha ade bebusa kuye ngentando bengontando kayiphikiswa ukuthi abantu basukumile ngobuningi babo basho ukuthi lokhu abakufuni bakumisa kwangena abanye uhulumente. Yikho-ke abantu yibo abasukumayo batsho nxa bebona ukuthi amavoti yabo ayatshontshwa. Kodwa-ke njengebandla-ke el-MDC ibandla lisemthethweni lilandela umthetho womhlaba wonke wokuthi akungabi lodlakela, akungabi kokukhithwa-ke kukabohulumende-ke okungekho emthethweni. Zabe silandela umthetho kodwa sikhonona kuze kufike isikhathi sokuthi-ke inhlanganiso ye-SADC, inhlanganiso ye-AU lazo zibone ngasolinye, ngoba lezi nhlanganiso yizokunanzeleleka kakhulu ukuthi zisekela-ke ama-liberation movements nalawo yiwo-ke asehlukuluza-ke abantu abayizizalwane zalawo mazwe.
Siyananzelela ukuthi ibandla le-EFF kwele South Africa lalo lichothozile indlela okhetho lwe-Uganda oluqhutshwe ngayo. Ungathi bona basesimweni esingcono yini kule MDC eZimbabwe?
Ye ibandla le-EFF ke likamalema le-South Africa likumumo ongcono kakhulu kule bandla lethu-ke ele-MDC Alliance lapha eZimbabwe. Kokuqala-ke uhulumende we-ANC lanxa e-liberation movement uyazama ngendlela zonke ukuhlonipha ilungelo loluntu. Ukhetho lwabo eMzantsi Afrika luhlala lusiba lukhetho-ke olungela msindo, olungela ngxabano, olungaphikiswayo. Nxa seluphumile sasiboneke abamabandla aphikisayo-ke senzela mhlophe lo oyabe nqobile ukutshengisela ukuthi babe lokusuphiseka ngokwenzakalayo. Okunye njalo ngikubona kusenzakala kwe-South Africa okuhle kakhulu ukupromota i-democracy ekuthini-ke akubi yi-first past the post njengalapha eZimbabwe kusetshenziswa i-proportional representation. Yikho sizananzelela ukuthi ibandla-ke le-EFF ke lilamalunga amaningi edala lephalamende ngoba kusetshenziswa yena leyo i-system yokuthi-ke kuyabalwa amavoti ukuthi ibandla lithole amavoti amangaki lizathola lamasitha amangaka alingana lamavoti enalawo. Ikanti-ke kungathiwa wawinile winile uthatha konke lanxa ubuseduze kodwa-ke wanqotshwa-ke kutho ukuthi ibandla lizasala-ke mbe lizaphuma lingela amalunga ephalamende njengakhonokho okwenzakala eZimbabwe.
Okwamanje umnumzana Bob Wine uthi abezomvikela balokhu bemhlukuluza besenqabela abafuna ukumbona ukuthi befike.
Kuyatshengisela-ke ukuthi i-Afrika idemokhrasi afika yikho. Ikanti lezi nhlanganiso ezimela amalungelo oluntu lezi nhlanganiso ezimela amazwe e-Afrika zithule izo sikhangele zithi kumele zihambe phambili zisole okwenzakalayo e-Uganda, sole-ke ukuyephula kwelungelo loluntu emazweni wonke e-Afrika. Yibe sibakhangelele ukuthi basukume-ke basole kwenzela ukuthi umsebeni ayekele khona lokhu yakwenzayo ukuthi-ke abancintisana layo kuzamela bahlukuluzwe, kuzamela-ke bethuselwe ngamasosha abuye azohlala emzini yabo. Kuyinto embi kakhulu enaleyo. Sisifisa ukuthi-ke isolwe ngumuntu wonke othanda ukuthula, ngumuntu wonke othanda ukuthi emhlabeni jikelele kube lokuthula, abantu benelise ukuthi bakhethe uhulumende abamfunayo ngaleso sikhathi.